ngeSouth Africa ngilandelwe ngenxa yokuthi vele abantu bezana bagcwele indawo yonke, kubo okunye basebenzisa ama-IP, ifoni yamadayisezi babesebedinga ilocation. Bangilandele zagijimisana sibili kakhulu ngemota, ngaze ngathola ukucatsha emapholiseni ehanage police station.
Lilutholile yini usizo emapholiseni?
Sitholile usizo olwe-escort, sisuke emapholiseni, amapholisa ahlomileyo, sesiya lapha endaweni siyakhona ucatshe khona. Njalo loku thi siyibeke indaba yethu emapholiseni, baphezu kophenyo lokuthi bachwayisise, babone ukuthi ama-cameras le moto eFortuna eyayisigijimisa ama-number plates ayo ami njani, ukuze badinge umnikazi wayo onguye wayehamba eyigijimisa.
Kuyini ongathanda ukuthi abantu babekwazi ngesimo okiso kanye lonoxolo?
Engakutho njengoba labona kusukela mhlaka 29 bekwadule endlini kimi ngingekho, besethusela abantwana, walandela mhlaka 8 u-Agasti bethumba unoxolo, kutshengisele sobala ukuthi laba amadoda namadoda angahleki njalo angadlaliyo. Engakutho ukuthi abantu bananzelele kakhulu ukuthi iZANU-PF isikhathi esikiso isisesikhathi sokuthi ayisancenge sibulala abantu, sisidla abantu njengoba imivele isidla isikhathi sekugura wonke kukhokhelwa ngumnangagwa nalowo obusayo. Ithemba esinalo silalo kugovernment yeSouth Africa lamapholisi bazaphenyisisa lolu daba luphume egcekeni, bobabe yibo abazasincedisa esingathi i-protection sikhona lapho. Ngoba nxa yona yabe isehlulile abantu bebona indlela abantu abahlukuzwa ngayo noxolo umuntu wesintwana, indlela ahlukuzwa ngayo iZANU-PF, abantu bazagcina betshintshela ekwezabo izandla. Ngoba lokhu kutshengisa ukuthi lathi singabantu siyahlonipha umthetho, but nxa umthetho ungasasiprotekthanga abantu bazakwanisa ukuthi abayenze khona lokhu okwenziwa izikhiwi. Ngoba umzahla angabatolerate, kodwa abanye abantu bagcine sebesenza lokhu abakwenzayo. Bona bezaniphefu ukuthi bayabulala abantu bayenzani, yinto yezaba khona. Kodwa into engayitshiye abantu ukuthi abantu balimuke kakhulu, ngoba iZANU-PF kathesi isibulala into esiswele usebeswele ukuthi bengenzani, sebefikele komkhonomi. Njalo so isikhathi sokuthi babone ukuthi into engcolokiwe ukuthi babulale. Kanti sesikhona siphephile, ngiyabonga isupport yenu bonke bantu bakithi elisincedisa ngayo, sibaleka senzeni ngoba umzabalazi ungomuntu wokuthi silungise ilizwe lethu. Ilizwe ngelethu sonke eleZimbabwe, kudinga ukuthi sonke sifisa ukuthi abantwana beZimbabwe babuyele bayesebenza kuhle emakhaya, laba babulala sebesukile esikhundleni.